azocala vela futhi abantu indlela abahlupheka ngayo eZimbabwe abaningi uze ungaxoxala ubale ingqondo yokuthi hhayi aluba abathungameli bama-political parties lawa amanye atshiyeneyo kuhlangana laye nalebusa ye-ZANU-P F aluba kule ndlela sibile ukuthi bake babe ngabantu bazehlise komunye komunye xa kungabe umuntu kukhulunyiswane abantu bekhuluma sibili ngokoqoto kungele omunye ofuna ubamba omunye ngentamo engxenye leli lizwe lingaphosa umnotho walo ube kwesinye isimo esingcono engxenye le msebenzi ivuleke engxenye labantu abethu bona abasebesehluleka ukufunda kwezinto ngenxa yokuthi abazali abalamali imali yakhona ibe khona so engxenye kunganceda nje impilo ezithile ngoba khathe sikhuluma kanje abantu bayadubeka eZimbabwe kodwa bedubeka nje ngenxa yokuthi izandla yidonsa isiyaligijimiyona engxenye kungaba lesikhathina yi-inclusive approach phose engxenye kungasincedisa yimbono abantu ngokuningi abathi kona hhayi sebedina abantu ngokuhlupheka eZimbabwe kuye kube le weyo ukuthi abantu bakukhulumisane bahlala
ngize kuwe mnumzana moyo siyabona ukubana kuvele kukhona lapho kuthiwa khona i-Pollard kungani ingaqakathekiswa
mnumzana uyabona ngivumelana lo mnumzana i-Pollard leyi ekhona kayincedi kakhulu khulu kahle ngani ngisitsho njalo ngoba ithiye abantu abayibo abalabantu elizweni kumbe ngenye indlela ngingathi mina kwaba liphutha ukuthi thina singangeni kupholathi kumbe sasiyaleka edifference khona ngakhe ilizwe leli mnumzana lile history eyokuthi abantu babambane ukuthi abantu bahlale phansi bakhulume ilizwe leli libuya lizange liwinwe ngoba kwakulwiwa kwahanjwa elankasi abantu bayahlala phansi bakhuluma yiko kwaledilizwe ethe seveni kwakhulunyiswana sabheni zalo into zalunga ujangirayi lo mgabe bakhulumisana lanxa bebangabonani lanxa abantu babefile bakhulumisana ilizwe labalihle kwalunga izinto eziningi zalunga ngokukhulumisana kasesojabisa lo mnumzana umnangagwa kunomunye umuntu ozibonakalisayo khonapha engakhangela abantu ukuthi kathi abantu bayini elizweni la ufuna ukukhokhela abayanga abantu abahluphekayo ngoba wena ule mali kuphela mina nginje so ngabe kuyayenza yimi uchabisa ngikwazi ukuthi kona kangile amandla elizweni kathesi but ngithanda abantu ngabe uyahamba ayozikhulumela lo mnangagwa akhohlwa okuningi afake abantu phambili kuphela
Ngiphenduke kuwe baba Sibindi manje nxa sikhangele inkulumo lezi ziyaba zimele zingezani bekhulumisana ukuthi babumbe uhulumende omanyano na
engxenye engakubeka ngizwe umoya ungathi ukuzamile ukuthi akulethe phose ingqondo yakhe ngokuthi bazi bakumeyana layo yes ngibona ungathi okungabamqoka yikuthi kube le nkulumisana zokuthi kube lo hulumende okubambana yokuthi angumanyana kube le ndlela yokuthi kudinga umuntu oqotho umuntu ohloniphekayo umuntu ohlonitshwa ngama-political parties bose wonke kube ngoye umgcini esihlalo abize laba abantu etafuleni kube le ndlela yokuthi kusetshenzwe elizweni kube lo hulumende ozangenisa ama-political parties wonke lawa ngesikhathi okusenzakala njobe sitho kuye kube le minyaka ethile bose nalibe mhlalo kungela election ngesikhathi kusuba njalo kuyalona ukusinto eziningi-ningi okufanele zibonakale zibe mqoka xa kule mthetho engathi itshentshile le mthetho akhona ilungisiswe ukwenze liliqonde bese kuqhubeka futhi ukuthi kusethe lama-structures amaqinileyo akarhulumende phezu kwalokho futhi sile ndaba engathi lengile e-devolution of power phose ngaleso sikhathi futhi kube le ndlela yokuthi ukuqinisa ukuthi izabelo zizibuse kungenziwa kuye kona kuba nje kuhle mnaya kukhola ukuthi leli lizwe lingaya somewhere kodwa lingenzakala kuphela nxa abezembangazwa ngokuthena ngampolika liphathi zabathiyeneyo bendawoni yikubambe nxa ukukhangele from a distance asitiyo nto esingathi yinto elula kodwa eqinisweni nxa silozwelo labantu bezimbabwe ama-political parties kungabe belozwelo abantu bezimbabwe ade sicimezeni ke sikhohlweni ngabe singathi na o abantu afuna ukuthi sizimele sodwa kumbe sikhoyise thina as individuals de sikhangele isizwe sivuse isizwe babakani
hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi mnumzana moyo ungasigqibela uhlelo usiphe imbono yakho yokugcina
ngiyabonga mnumzana into engaba ayingayikhuluma lapha yikuthi akula enye indawo engalungisa umthetho elizweni ngaphandle kweparlamenti. Iparlamenti kuye le motion. Imotion ezakhuluma ukuthi kona singahamba siya ngaphi. Ozethi babe independent so so and so and so on. Ama-electoral reform ayenze singagijimi asibanjelwa ngombhobho la. Ilizwe elikhululekileyo leli otshabisa kazenge kaye ngumuntu okhonzayo sibilisibili kazibenge ayokhuluma nomnangagwa umnangagwa ngupresident kazibenge abantu akhulume laye ilizwe liye phambili ayengafuni labo abafunayo laba ama-church ama-civic organizations umnangagwa kawabize bahlale phansi bakhulume abantu basize yabo.